Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ikudibana kuhlelo lweStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNtulikazi 2018. Olamukela emweni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lomanyano we-European Union elizahlola ukhetho lithi ngempela amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvota edindwa.
Ayabona lapho kuphintwa khona ama-ballot paper nalapho ama-ballot paper zazigcine khona. Kuyisifiso sethu kakhulu ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi and lo muntu abe impumela nxa seziphumile akule abantu abazakhonona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa baphuma ijumo bekhankasa esigabeni senkabazwe.
Phambili nokwina ama-election, pasine mandu phambili ne-ZANU-PF.
Siqhubeka sisipha ithuba abazancintisa kukhetho ukuthi batshele abezigaba zabo izithembiso zabo nxa benganqoba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ngumntwana waseWange ozele esibhedlela saseWange, ngakhulela eWange e-number 1 colliery, ngifunda e-St Ignatius Primary School. Ubaba umgqono onzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke.
Thiyani indlebe lingayikatshana. Iqula lomanyano we-European Union elizohlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe lamhlanje lenze umhlangano lentatheli izindaba eHarare lazisa ukuthi libona kufanele ukuthi uhulumende aphumele egcekeni kundlela okuqhutshwa ngayo ukhetho okufana lokuvumela amabandla aphikisayo ukuthi abone iphepha lokuvotela lidindwa ukuze impumela yokhetho yamukeleke kuZulu weZimbabwe jikelele. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba izekhi ingavumeli amabandla aphikisayo ukuthi ayehlola ukuthi amaphepha azasetshenziswa ekuvoteni, ama-ballot paper, njalo lokuthi azakuba egcinwe ngaphi kusiyafika ukhetho. Ekhuluma esigodlweni seHarare namhlanje, umsekeli womkhokheli weqembu le-EU, umnumzana Mark Stevens, uthe yena kuzo zonke inketho aseke wayahlola kwamanye amazwe ukuphuma egcekeni ngamalungiselelo okhetho okudindwa kwamaphepha ebhaloti kanye nalapho agcinakala khona kwenziwa mgceke ukuze kungabi lobuthandabuza kwempumela yokhetho. Uthi lokhu kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze ukhetho luka-13 Ntulikazi lwamukeleke impumela yalo.
For us, what is critical is the credibility and confidence in the process.
Okuqhakatheke kakhulu yithi yokuthembeka lokuhlanzeka kokhetho, njalo thina njengeqembu elizebona ukuqhutshwa kokhetho sizaqhakathekisa ukumanyaniswa kwamabandla azancintisa ekulungiseleleni kukhetho njalo lokuba segcekeni kwalo. Kusenjalo udaba lokuveza kwalapho okulotshwa amaphepha ebhaloti kanye lalapho azagcinwa khona ludaba oludumileyo kunketho eziningi. Amanye amazwe ayakuveza, amanye hatshi. Kodwa esesikubonile kwezinye indawo yikuthi lapho okuvezwa khona inlungiselelo le kuletha ukugceke lokuhlanzeka kukhetho kanye lethemba kumpumela yalo.
Ungazwana nokugatsha lwezokhetho izekhi lamabandla aphikisayo ngodaba lokungavumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bangene lapho okudindwa khona amaphepha ebhaloti kanye lalapho azakuba igcinele khona sekulethe ukuthandabuza ikakhulu kumanyano we-MDC Alliance. Lumanyana uveze ngolwesithathu kuluviki ukuthi awusoze uncintise kukhetho nxa izekhi ingavumanga izikhalazo zabo zokuthi bekhona lapho okuzabe kudindwa lawo maphepha ebhaloti. Lokhu kuthandabuza kuphinde kwagcizelela umkhokheli wequla le-EU umnumzana Elmer Brok othi izekhi isafanele isebenze gadalala ukuze ukhetho lolu lube lesindo njalo lube ngolusegcekeni.
Premature for me to do so, but I feel it is important to stress.
Kuqakathekile ukuveza ukuthi phezulu kwendlela izekhi eqhube ngayo indlungiselelo yokhetho, kusamele isebenze ngamandla ukuthi lolu khetho lube segcekeni njalo uZulu abe lethemba ngalo.
Iqula le-EU elemelika lawezinye inhlanganiso lamazwe ayengasavunyelwa ukuhlola ukhetho ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Pamberi no kubatana, pamberi no kuina my elections, pasne mandu. Magalima komrade.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzavuselela amafekithali imigwaqo lokunye ukwenzela ukuthi athuthukise impilo yomuntu wonke elizweni. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo esikolo seMafungausi Primary School eGogwe lamhlanje, uMnangagwa uthe uzathuthukisa inhlelo zabalimi bochinda kulindawo. Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union yasa ibandla leZANU-PF emthethwandaba isithi labantwana besikolo lazo isikolo akumelanga zisetshenziswe kwezombusazwe. UMnangagwa uphinde wathi isikolo lesi esisetshenziswe lamhlanje sizanikezwa imitshina yamakhompyutha engamatshumi amahlanu. Ugcizelele ukuthi abantwana kumele bafundiswe imbali yabalwela inkululeko yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuthi kambe umongameli Mnangagwa uzakwenelisa ukugcwalisa lezi zithembiso na.
Uhulumende okhona lo kokela kwabo Mnangagwa uhulumende omutsha. UMnangagwa mutsha njengomkhokheli njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo. Ngokunjalo lokhu akukhulumayo kade singaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu, abantu bamvotela yikho akutshoyo lokhu. Mina ngangikhangela khona okwakukhulumayo ngikaza kwenza ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane sithandekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane phenese esedlule. Into esasele nje kuphela sithandekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli azasesekela ngemva kokhetho lolo olukhululekileyo ngoba siqhamele ukuthi sibe le-free and fair election. Konke lokho okunye kuningi kuzalandela ngemva kokhetho lolo. Okwakade imisebenzi emihle sibonakele kodwa into esililayo nje yimali.
Abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle siyenzakele kunyanga ezedlule.
Angibahloli bona abathi abayiboni ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezithiyeneyo. Ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa webandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi. Kufana nokuthi uthi umntaka amakelwane ezibhasela nje esikolo esenza kuhle uthi wena hayi lana uyehluleka. Okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption, ukuvula amasango e-investment ukuthi ibuyelizweni, ukuthuma ama-invoices abhodi umhlaba wonke azama ukuthi sidlelane namanye amazwe konke khona. Kathi singakhangela i-tourism industry yenza kuhle kakhulu amakhiwa abantu bayabuya lapha eZimbabwe kumangalisayo iZimbabwe lokuthula kumangalisayo abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country so ngaphansi kombuso kamnangagwa konke lokuzenzakala
sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ubekhona ngapho echolocho okuthange wamukelwe njani ngabantu becholocho
uChiwenga uyamukelwe kuhle njengabantu becholocho abantu becholocho abaselayo ketha bethaba babelayo ukuthi hayi lona lishona lona yini hayi sesifunda ukuthi singelane sibe munye lapho emabandleni amanye akhona la azombusazwe eZimbabwe uzathola abanye abakhona besekelana nabantu bakhona ngale ngempumalanga selahlupho inketha bethaba yisekho ukhulume kuhle kakhulu ubaba uChiwenga uye kuthule imanifesto yezanu PF ukhuluma ngento ezipheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela industry kuzavuselela i-economy abantu iZimbabwe open for business abantu bazavula ama-business abantu bathola imisebenzi kudaleka imisebenzi emigwaqo izalungiswa kanti ukuthi kuqhathwa abantu basebenze abantu benothe kudingeka abantu benothe kulwise ubuyanga buphume phakathi kwabantu
lo ngomnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo Ngakwelinye icele umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhube owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho enkabazwe endaweni ezigoqela eKiara leMatanga Business Center eMberengwa uChamisa utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi emhlanganweni wanamuhla utshele uZulu ukuthi lokho kungela kuzwana lomongameli Mnangagwa ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo kumele bavunyelwe ukubona lapho okudindwa khona amaphepha okuvotela.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote le kunda.
Asamben matuta siyo vota.
Matuta siyo vota.
Oza ncintisa kukhetho lokudinga umeli wewange central edalele parlamente emele umanyano weMDC Alliance umnumzana Fortune Daniel Mologela Tsiye uthi isigaba sakhe sibhekane lobuyanga obumangalisa ayo ngenxa yombuso omubi wezanu PF ngokunjalo umolokela uthi uZulu kumele avotele yena lomkhokhelo MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuze balethe imisebenzi njalo bathuthukise lesisigaba
unemployment is very high ewange so thina ngezi 2030 sithi localize ukuthi uthini asinike namathuba abantu abasewange ngoba kulezi nsuku amathuba amane ngomsebenzi anika abantu abangazele ewange then sithi commercialize sithi iwange kayiqalisa ukuthengisa kulokuthi yona ibe lokhu ithenga ithengile izithengele zinkwa ithenga amanzi then sithi industrialize ukuthini into esizama ukuzithengisa singathengisa amalahle kuphela sithengise okunye for example siyakwanisa ukuthengisa inkukhu iwange yaziwe njengedorobha elithengisa millions of chickens per month sithengise ngamaqanda sithengise ngombimbidi ichomolia sithengise ngombimengo sicreate i-industry enkulu around imengo as a fruit nama-vegetables and so on sithengise amanzi ngoba kathesi thina that njeabantu bahambe sithenga amanzi avele ezibhorane zeHarare so sithi let's localize let's commercialize let's industrialize and kuzagcina sekulama-employment opportunities amaningi and iwange will grow ibe idolobha elikhulu
kungani kahle kahle ofuna ukumela lesi sigaba
ngingumntwana wasewange ozele esibhedlela sasewange ngakhulela ewange enumber one colliery ngifunda eSt Ignatius Primary School ubaba umguno onzalayo ubesebenzela abantu basewange impilo yakhe yonke ikakhulu ebamela njengesebenzi kwi-workers committee engutshena ama-workers yonke ewange colliery so lapho esesikubonayo ukuthini mina ngiqhubekela phambili ngomsebenzi etshongo baba umguno ukuthi simele abantu basewange sithi wange for the wange community sithi wange MP oyabe enela abantu basewange because engumntwana wasekhaya sikhathele ngabantu abalokhu bezicele iwange emuva ngoba bengebantu ababewange ethini ikusasa iyakuphi so ngizasebenza gadalala ukuthuthukisa lapho engazalwa khona ekhaya ngesilungu sithi hometown and iwange ayisoze yaba yidorobho lokudelelwa mase ngingu-m p wasewange iyaba yidorobho lokuhlonitshwa sizafisa ukuthi siyisebenzele ukuthi by 2030 ibe yilidorobho libala labomashinko omthare ekhwekhwe ogweru esithini Wange will be the first town in Matuba North, where it sits.
Umnumzana Fortune Daniel Mologela Tsiye uncintisa kukhetho lokudinga umeli wewange Central edalele parlamente emele umanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo loncintisa kukhetho lokudinga umeli weumguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo umnumzana Winston Mthabisi Ncube laye okhala ngokuthi isigaba sakhe sisalela muva kunhlelo zentuthuko.
Okwakugcala bathembisa ukuthi babe lo meli ozababona, ozabe labo, ozabe sebenza labo. Hayi khona umuntu ozabe ngekho isikhathi sonke. Umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo, abalungisele into ezihluphayo. Kodwa lami ngikukhangela ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni, ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela abayouth imisebenzi kakhulu. Yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena.
Kahle kahle kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo wona amabandla egcwele kangaka?
Okwakuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba le bandla kungasenza ukuthi kusehle kusiyalela ukusebenza kuhle ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla. Mina ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu, omela abantu, esebenza labantu. Nikungabi le bandla ngoba ibandla lisenze lilutho, umuntu osebenzayo ngumuntu. Singaba le bandla liyabe lisigoqa kokunye. Ithi manifesto yethu ayikutsho lokho, kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokho mina bengifuna ukuthi khonokho esikufunayo emgudu sikwenze thina emgudu.
Yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa?
Okwakuqala izibhedlela zikhatshana, amanzi akhona kodwa abefuna ukuthi siwasondeze eduzane, imigwaqo ifuna ukulungiswa dale yagcina ukulungiswa. Okunye ngabantwana abancane ama-youth isayizi ethu ezingasebenziyo, kodwa khona lapho uzathola kulama-training institutions esipholiseni esisotsheni e-prison angathathi i-allocation yabantu ama-youth asemguza, ethatha abantu abavela khatshana. Khonokho sifuna ukuthi kuphele, kuqale ngabayemguza few allocation lathi mpane nxa kuthatha 500 funa lathi abethu bemguza bangene phosi 100 kunjena abanye kwezinye indawo sisheyenini lathi sikwanise ukubhenefitha. Okwesibili ngikulungisa isenta leyana yenyama yendlovu ukuthi kuphakame ngoba kulalutho olwenzakala izitolo zintutshwane la i-direction yangkhona kukhanti kuvela ngapho kuya ngapi.
Umnumzana Winston Mthabisi Ncube uncintisa kukhetho lokudinga umeli weumguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo. Nxa lawe uncintisa ungasithumela inombolo zakho zocingo kuWhatsApp yethu ethi 001-202-465-0318. Live talk lamhlanje sikhangela imbiko yodlakela kanye lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo ngabebandla lezanu PF ngaphambilini kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abafana abalichumi lambili abavalelwe ngamanzi obhalweni okwamaviki amathathu kwele Thailand bathi balwisana lesikhathi ukuthi bahlenge abafana laba ngoba izulu lingana ngempelasonto baza kuba engozini enkulu. Umhlabeleli weMelika olodumo uChris Brown ubotshiwe ngamapolisa ngemva kwekonsati edolobheni leFlorida phezu kwecala lokulwa lomunye undoda aletheswayo ngomnyaka odluleyo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. kwezemidlalo lamhlanje iqembu leFrance selifinyelele kuma semifinals omdlalo omncintiswano we 2018 FIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Uruguay nge 2-0 lamhlanje. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFrance lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokutshayela Uruguay nge-2 kanya njalo limpumela itsho ukuba selilinde ukuzadlala leli zanqoba phakathi kwele Brazil lele Belgium. Abahlohlele iqembu leFrance nguRafael Varane kanye loAntoine Griezmann. Olandela limidlalo yezwe zomhlaba kumabonakude usibonakaliso Ndlovu uthi ujabule kakhulu ngokunqoba kweqembu leFrance ngoba sekuyilo abaningi abakuzwekazi laseAfrika asebelisekela ngemva kokuphuma kwamaqembu wonke ayemelele elizwekazi.
Lamhlanje nabe ngisapota iFrance ngoba iUruguay sukela vele ngo-2010 iWorld Cup ka-2010 lapha abaqila khona iGhana. Angisazanga ngaphinda ngayithanda iUruguay. Ngakho ke namhlabe ngihamba ngeFrance, ithe isidli iUruguay ngathaba kakhulu sengithabela ukuthi sebeza proceeda be kuma semifinals and ungathi uyakhangela iqembu leFrance ligcwele abafana beAfrika. So yikho la yebento ke ngiyisupportela khona lokho ukuthi kulabafana bakithi ngapha.
Ku semifinal yesibili iqembu leBrazil lizadibana lele Belgium kusithi elizanqoba lapho yilo elizancikilana leFrance ngolwesibili mhlazili 10 kuyona le inyanga kaNtulikazi. Kusasa ngomgqibelo kuzadlalwa eminye njalo imidlalo yesigaba sesemifinal lapho iqembu leSweden elizadlala khona lele England ngehola lesine emini yantambama. Kuthi emdlalweni wantambama iqembu leRussia yilo okuyilo eliqoqala imidlalo yalonyaka lizancikilana lele Croatia. Amaqembu azanqoba kusasa azahlangana kusigaba esilandelayo somncintiswano esesemifinal ngolwesithathu ngeviki ezayo mhlazili 10 lanye kuNtulikazi. Amaqembu azachaya kusemifinal azadibana ngomgqibelo sokudingwa iqembu elizaphutshala imidlalo yalonyaka lisendaweni yesithathu kuthi final lapho kuzethiswa inkatha intshantshu zomhlaba jikelele izadlalwa ngesonto mhlazili 10 lanhlanu kuNtulikazi. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Hello, was a Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lejahale Zimbabwe elidume kakhulu kwele South Africa ngokupheka umculo wehouse uzwe lihle mathe owazakala kakhulu ngelokuthi uDJ Zwesta SA.
Umculo warehouse music uzukhathazile eMzansi ngoba kusemsakazweni endawonzi ukuzithokozisa kumbe emthobeni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe wawela ungolokudela wayapheka lo mculo warehouse music.
Kamala Mzwelihle kusaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso i-primary zami ngiqale ngafunda eManumane eMkayi kunyuza phefu eNkulumane amaveni eNkulumane then ngayenza i-secondary eHlangabeza High School eMkayi A-level zami ngasemzingwane High School eSigodini i-university ngiyenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena lizokucula kalalo akwaziye kupheka abuye aphawulule uluthi kuphela.
Mina ke ngiproducer, ngiproducer yonke imihlobo ye house music ngiyenze bekhona na ku hip hop. Kuna ama artists amakhulu azophuma lonya engifeature shwe kuwo engikade ke angakhuphi ke mini album izophuma lonyaka.
Uzipheka kamnandi umfana kaMathe abuye asebenzele abanye aramazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma. Kuna ukuphela ingoma zehouse akulula. Uzolihle mathe uzokuhambela esikolweni. Phela ukhona abamchaya ngaphakathi bamenza ngoba letuntu wathanda lomculo.
Abantu abaninzi kakhulu okokuqala uDJ walapha eMzansi uDJ Black Coffee and also ngiyena inspiration kakhulu uDJ Maporisa. Oyiproducer ingoma zami ke zona zifumanaka kuma digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Leo
uzwelihle mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkayi ozalwa futhi ngu-DJ Zwesta SA nguye ke besilaye kuhlelo woza woza Friday usikhathazile eMzansi lomculo wakhe bayamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphakulule kamnandi kolisani impela sonto yenu igama lami ngeza Jesus Banda.
Say ehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zakusihlwa kodwa lingayika channel ikhumbulelo yalandela uhlelo lwe live talk singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili iqula lomanyano we European Union elizohlola ukhetho lithi amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvotela edindwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bebekhankasa enkabazwe namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelobusuku obuhle.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.